Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Na kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhla ka 27 kuNcwabakazi 2021 igama nguNtungami Linkomo. Nazi ezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi phose amabili 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo.
Kunxele vele ukuthi udaba lwegugurawundi lubanjwe zinduna.
Udaba lokuthi izinduna yizo esezikhokhela imizamo yokuxazulula udaba lwegugurawundi luqhubeka lusehlukanisa uZulu ngemibono.
Udaba lwase-Afghanistan luyahlupha, beluzahlala luhlupha vele, ayizange yalungiseka ilungiswa ngabantu bangaphandle.
Izikliwi ze-ISIS zidubule amabhomba egcekeni lendizamtshina kwele Afghanistan zabulala abantu abedlula amatshumi ayisithupha 60 abagoqela amabutho eMelika alitshumi lantathu 13. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abangamatshumi phose amabili 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula amakhulu amabili 275 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe yi-coronavirus kuleli laya kunkulungwane ezine ezilamakhulu edlula amathathu 4,356. Asebefunyenwe belayo bakhwele baya kunkulungwane ezilikhulu elilamatshumi edlula amabili lantathu 123,986. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela nomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezingamatshumi edlula amathathu 31,273. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane ezingamatshumi amabili 26,070. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebegijimela kuzigidi ezimbili ezilengxenye 2,453,529. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina bona sebephezu kwesigidi esilengxenye 1,561,368. Udaba lokuthi izinduna yizo esezikhokhela imizamo yokulungisisa udaba lwegugurawundi luqhubeka lusehlukanisa uZulu ngemibono. Isinqumo lesi siphume emhlanganweni owenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lezinduna zeMathebeleland ngomgqibelo. Umnangagwa uthi izinduna yizo okumele ziphathe lomsebenzi ngoba yizo ezisebenza loZulu. Lanxa bekhona abavumelana laye, abanye bathi lokho yikuphambanisa. Ibandla leMthwakazi Republic Party liyakusola kakhulu lokhu, lisithi udaba lwegugurawundi kumele luphathwe yikhomishini eqotho ezimeleyo. Sixoxe lomkhokeli waleli bandla, uMnumzana Mqondisi Moyo.
Kunxele vele ukuthi udaba lokugura undilu banje zinduna. Okokuqala sithi kathi induna zazenini ngodaba lokugura undi osokumele ukuthi kuthwe zikhulume ngalo kumbe kube yizo ezilulungisayo ngoba igugura undi iyenzakala ngo-83 kusiya ku-87. For all these years from 1987 kuzofika namhlanje induna bezingaphi njalo bezithuleleni. Bezimelele ukuthi ziqale zibizwe nguye umbulali u-Emerson Mnangagwa ukuthi beze bethi sebelulungisa udaba lolo. Njalo kanti ngakwelinye icele induna zonke zakomthwakazi zingama-victims egugurawundi, zingama-survivors egugurawundi. Ziluphatha njani lolu daba? Ngoba thina ngase sikhangele sokungani izinduna lezi ngabantu abaspecial okwathi kusenzakala igugurawundi bona babephila komunye umhlaba, yikho ke sokumele ukuthi baluphathe. Kanti futhi ngakwelinye icele sithi thina akusizi ukuthi izinduna kuthiwe ziyaphatha udaba lwegugurawundi u-Emerson Mnangagwa engavumanga ukuthi yena uyi-perpetrator, ungumbulali. Ngoba okokuqala izinduna bekumele ziqale zitshele ukuthi kathi saye ebantwini sakhuluma ngegugurawundi bengama-victims and survivors. Who is the perpetrator? Kungakho-ke izinduna azilandlela ezingalubamba ngayo udaba lolu ngaphandle kokuthi okokuqala sibe le-Independent International Commission ezophenya itsho ukuthi izigangi izikliwe zabulala abantu yilaba, bese sikhuluma ngokuthi kabayethonisiswa bayebotshwa ngoba icala lenziwa.
Kodwa uMongameli Mnangagwa labanye abamsekelayo bathi kulungile ukuthi izinduna zihambe phambili ngoba yizo ezazi abantu bazo kanti yizo ezisebenza njalo lozulu.
U-Emerson Mnangagwa kasicacele ukuthi nxa esithi induna yizo ezazi abantu bazo utshoni. Uzama ukusitshela ukuthi izinduna yizo ezazi abantu u-Emerson Mnangagwa ababulala ngegugurawundi, ngoba lapha asikhulumi ngabantu abaphilayo, sikhuluma ngabantu abafayo, more than 40,000 people abakuma-shallow graves, abasezintabeni, abasezimbalwini, abasemgodini eBalagwe emayini khona ngale. U-Emerson Mnangagwa nxa enika induna imandate yokuthathi yizo ezazi abantu bazo, thina njenge-MRPC kehlukanise ngoba kulabantu ababulawayo abedlula 40,000, labantu abaphilayo abangama-survivors and victims of gugurawundi. So yena ukuthatha ngapho ukuthathe yena induna yizo ezazi abantu bazo. Abantu namhlanje sebengabezinduna ngenxa yokuthi wababulala kumbe wabulala abantu. Ngesikhathi bebabulala bona babesithi babulala abantu bakabani.
UMnumzana Mqondisi Moyo ngomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party kasenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli sikaMnangagwa uMnumzana George Charamba. Kodwa ibandla leZANU-PF lona lithi kulungile okwenziwe nguMnangagwa. Ibandla leMDC Alliance liqina ngokuthi alisoze liguqule ibizo lalo lanxa ibandla leMDC lisithi lizasebenzisa leli bizo kukhetho oluzayo ngo-2023. Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Glenn Mpani uphehlelo ludaba enkundleni yokuxhumana iTwitter izolo esithi ibizo elithi MDC kumele lilahlwe ngoba selingcolile. Umpani uthe kumele iMDC Alliance iziqoqe kutsha kumbe i-rebranding ngesiNgisi ukhetho lungakafiki. Abanye abasekeli be-MDC Alliance bavumelanela lumbono, kodwa abanye bathe leli bandla kumele liqhubeke lisebenzisa leli bizo. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lophatheke kwezombusazwe umnumzana Josephat Mzacangulube.
Engingakutsho ngebizo ukuthi ngikhuluma ngizikhulumela ngingayisikho ukuthi umbe ngisikhulumi se-MDC kumbe yini, kodwa into engingayitsho ukuthi ibizo elephathi mina ngombono wami bonayo kuqakathekile ukuthi ngaliyatshintshwa ukuthi abantu abazavota bavote ababefuze bavotile MDC jwayele elitsha eliyabe liphiwe ibandla, ngoba ungakhangela ukuthi into leyi vele yona i-MDCT indlela esebenzisana layo lalaba abayibababusayo abezanupf balakho ukuthi kulokunye okucashile abangakwenza ukuthi zokusiya ngesikhathi sokuthi kuyevotwa bagcine benyamalalisa igama ibizo leli elithi MDC Alliance. Kube nzima ebantwini ukuthi sokusa isikhathi esingenganani babekwanisa ukuthi babambe amazwi or babambe indlela ibizo elithi labeseliyose lifuna ukuthi i-MDC Alliance ivotelwe kuyo, ngoba imizamo vele eminingi yenziwa ezanupf ukuthi iphambanise yonke into kusikhangelela ukhetho lunolusebenzekile oluka-2023. So abakhokheli bebandla le-MDC Alliance kuyisikhathi esihle esisesekhona kusele isikhathi ukuthi bakhangelise udaba lolu lwebizo leukuthi lunxaku ngokuthi kungaba le nto engaphambaniseka sekusiya emaphethelweni sokusifuze ukuthi emncintisanweni lo ekhethweni oluzayo ka-2023 kungahlukubi into ezahlukuluza or ezahlupha abalandeli be-MDC Alliance ukuthi bavote besenza bevote kanjani, ngoba vele ungathi uyakhangela ibizo le-MDC Alliance i-MDCT ekhokhelwa ngumonzora bavele balokuningi abalesifisa ukuthi bakwenze.
Lona ibizo ngokubona kwakho lingaba lokwenza na ukuthi abantu bavotele ibandla?
Engingakutsho ngokuthi ibizo liqakathekile kakhulu njengomuntu oseke wancintisa la emkhethweni lwelizwe leZimbabwe. Abantu abaningi nxa bevota esingakutsho ukuthi bavota bebambene bebutheni bavotela into enye ibandla linye. Ungakhangela esingakutsho ngesikhiwa ukuthi imob psychology yesebenzayo ukuthi nxa abantu besiyavota bavele batshente hhayi iZANU-PF siyivotele, siyavotela i-MDC Alliance. Nxa indaba ingalungiswanga kuhle ilakho ukuthi kube lempambaniso kwenkulu ekuvoteni kwabantu. Njalo laba abantu ababe-MDC Alliance benzani ngebizo lamanje ngendlela yokuthi yona vele iZANU-PF idlelana le-MDCT le yabomonzora, okuyukuthi baze bale ndlela abangayenzi njengoba kade sibonile ukuthi bakwanise ukuthi bagcine betshintshile ngendlela abantu ababevote bevotele i-MDC Alliance baphuma sebengabantu abangani bangaphansi kwe-MDC et. So ibizo lunangwalo liqakatheke kakhulu kulubantu abavotayo elizweni lakithi, ngoba kabavoteli ukukhalipha komuntu or ukusebenza nzima komuntu, kodwa bavota besithi bavota leli bandla ka-1 bame nje 1 ndawo.
Umnumzana Josephat Mzacangulube uphatheke kwezombusaswe sixoxela ekwele South Africa. Amabandla ezombusazwe asekhuthaze uhulumende ukuthi asebenzise kuhle imali asanda kuyiphiwa inhlanganiso ye-International Monetary Fund efika phose ku-$1 billion. Ibandla le-MDC Alliance lithi kumele abantu baziswe ukuthi isetshenziswe njani limali ukuze kwenqatshelwe inkohlakalo. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fazai Maere wethule umbiko izolo esithi kuminyaka edluleyo eleZimbabwe lithole imali efanayo kwa-IMF kodwa yachaphaswa. Ibandla le-MDCT lalo lithi limali kumele isetshenziswe kuhle. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthe imali le izasetshenziswa kunhlelo zentuthuko ezigoqela ezokulima, ezokuhiqiza impahla, ezemfundo kanye lezempilakahle. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo hlaziya ezenotho umnumzana Masimba kuchera.
Esithemba ngakho ukuthi uParliamente uzancedisa ukuthi sibone ukuthi imali lezi zihamba kanjani. Ngoba nxa sikhangele uhulumende wethu uyasebenzisa izimali ebuye acele uParliamente ukuthi amubhayile out. So ngilethembele ukuthi izimali lezi uParliamente uzathi yena uyafuna ukuthi azibone ukuthi zizasebenza kanjani. Ezingakasebenzi atsho ukuthi uhulumende uzasebenzisa ebuye uParliamente for bathi condonation ukuthi sasenze imali lesicela usizo, cela uzwelo. Angiboni ukuthi amabandla lawo aqinile ukuthi bangukuthi uhulumende abe accountable kumbe uhulumende asitshele ukuthi uhamba kanjani. Bafuze ukutshengisa amandla abo uParliamente njalo njengoba bengela 2/3 majority uhulumende wezano uzenza santando. Ngokubona kwami imali le ingaphela yonke nxa kuyukuthi abantu makhaza abangumvukela kumbe ababuzi ukuthi uhamba kanjani ngoba iParliamente bona njengani ayisela mandla ukuthi ibuze ukuthi uhamba kanjani.
Imali eningi kakhulu le ukuthi ingaletha umahluko elizweni nxa kuyukuthi isetshenziswe kuhle.
Ingaletha umahluko sibili, incedise ukuthi singakhali ngenxa ye-corona ukuthi ingaletha umahluko. Kodwa ngokubona kwami imali le izaphelela emoyeni, sihle sikhulume ngayo njengemali eyamadayimondi.
Ibandla le-MDC Alliance lithi ayisikho kwakuqala ukuthi uhulumende emokelele imali njalo kayisebenzisanga kuhle.
Kodwa ibandla lelo phela leuParliamente nxa sikhangele izimali ezinjengalezi eziningi kumele iParliamente ewukhangelise. Ibandla le-MDC Alliance namanye amabandla akhona uParliamente sinethembele ukuthi njengoba besimemelela abantu uma constituents abo kumele bekhulume kumbe kumele bebuze uParliamente. Kodwa siyabona ukuthi amandla lawo nxa sewungena uParliamente ngesinye isikhathi kababuzi imibuzo okumele bayibuze ukuthi izimali zihamba kanjani. So izano icina isenza sandana.
Umnumzana Masimba kuchera uhlaziya ezenotho. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba le-News Day lithi ikhomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye ovimba ukhetho lwamabhayi elections. Inkundla yesayithi ithi umphathintambo wezomvikela unkosikazi oPhamuchinguri kaShiri usethembise ukudingisisa ukuthi kungani uhulumende wala ukupha owalwa impi yenkululeko ekuZipra umnumzana Sokwa kubaNdlovu inhlonipho yeqhawe lesizwe. Iphephandaba leChronicle lithi izikolo zona ezivulwa umvulo ozayo zizavalwa mhlaka 17 ngompalakansi njalo zivulwe ngomnyaka ozayo mhla ziku-11 ngozibandlela. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7 ku-Studio 7 ku-Studio 7. Salibonani, salibonani lonke. Ngibingelele bonke abantu abalaleli balomsakazo, abasakazi balomsakazo. Sithi vukani, liyaphila na? Hayi, thina siyaphila. Ukhulumayo ngoLeya kuzuzaphi konke esitolo. Hey, ilanga lichona lendaba liphume nendaba. Ha siyamuzwa laphana noma bathi ngoGeorge Chiramba kumbe uGeorge Maramba kankwazi igama lankhona liyanyalela mina lalukuphuma emlonyeni wami kodwa kuduzana khona apho azitha uGeorge Maramba something like that. Laphana kukuthi uthuka i-president yeZambia mhlawumbe e-opposition party ewinileyo esiyi-ruling party now. Uyazi ukuthi kwesinye isikhathi ihoke linake kunabaya abantu othi mawonga bucoxa nayo sithi yazi ngifuna ukuthenga imoto yakutshele ngokufa kwemoto ukuthi yazi imoto lenkinga ezingakhi ifa kanje kanje lwana umuntu uyabe zama ukukudonga umqondo ukuthi wena lento oyicabangayo ungayenzi so uGeorge Chiramba lo kumbe uGeorge Maramba lo abantu abamnake bengimnake bengamnaki futhi ngoba is trying to destroy imqondo yabantu okokuthi maye sithi yena ama opposition party noma engawina kodwa kangaka ebuse kutshoni lokhana kutshoti yindlela yokudestroya imqondo yabantu ukuthi abantu be give up bengavoti bezitela ukuthi hayi noma singavota vela ngeke siwina ngeke sibusilizwe leli yazi lo muntu udinga iattention but ngicabanga ukuthi iattention uzayithola kuzana kuphela abantu abafananga bemnake
viva marapi viva viva mqondisi viva siyakubonga mfoka moyo wena ongatshwa itiye uphephethe isinkwa wena ongatshayinja ufihla umphini ngithi amavuko basakazi bastudio 7 ngilibingelela kanye labalaleli kanye labalandeli be-MRP ngithi ngezindawo endawo 2023 sefikile asizameni lathi esisemazweni asizameni sibile ukuthi silungiselele ukuyebhalisa ukuthi kuyevotwa sifakeni i-MRP maybe imatelidelayo ingakhona ukuthi kube lo utshintshonya singakhaleli nje ukuthi kumbe kuthiwa sibambane labo MDC siyekhuphizana sikhuphizano hhayi khuphizano nje apho kuthiwa i-MDC ikhona osekwenzayo ekwenzayo okungayenziwa izanu abe sithi hhayi siyayikhupha siyebambana siyekhuphizano ngoba still i-MDC Alliance iyafanana abalandeli be-MDC Alliance bathi ye abantu be-MRP balo badlululo ye ababuye lapha kanti bona badabukene phakathi umonzora sebeyele waye bengaqali babize umonzora babuye bahlangane lathi sikho singahlangana lapho ye abantu be-MRP ye baletha ibhali kuyini abangakuboniwe iziphofu nxa kuthi bona bayadla kwe-MDC kabadle bathule basekele thina hawu mandebele liloyo ngubani kanti sazosokola lini
ya sesichile ngomnotho weZimbabwe asazi ukuthi bakithi kuzalunga kutheni siyahlupheka kwamanye amazwe abasiboni mina umadawo odabuka elupane
siyabonga mthokazi omuhle liyaphila kumagumbi amane omhlaba hayi siyabonga ukugcinwa inkosi walokhu sisahlaba abanye lokhu behlaba amanjekishini abokhulu phela bebathwale behambe behlabe bevikele njalo kodwa mask up madoda yithi into leyo ikhona really kuyafiwa COVID-19 izandla sigezwe sanitizer ngesepa geza khulu hlala ekhaya ungathanda ukuchapachampa siyabonga ngithi ngindlule ngilibungisa likhona yini ekhaya emagumbini amane umhla ngilaphana ematupos ingwenya ikhona yini umaziwa ukhona yini laphana ekezi seqe sizofika lapha edaluka tandazani malumeza sitovile ekophulula usobhu wami Ndlovu khona sibhebhele ucouncil wethu bonke nje abahlali beka-ward 19 ngiyalithanda ngiyaphila kodwa ngiyezwa abantu bayababaza inhlelo zethu zinhle aziqhubeke zinjalo bakithi likhuluma iqiniso sonke isikhathi lisitshela ngokwenzakala ezindaweni lezindaweni ngiyabonga umovini ngwenyalo edaluka
salibonani ku-studio 7 okhulumayo uGodfrey Moyo engicelayo nje ukuthi ne le into yegugurawunde thina singabantu bakamthwakazi asiyivumi ukuthi kuzakhulunywa lezinduna ekuqaleni induna lezo makusibulawa zazikuphi ngoba induna lezo ezinye zakhona zabaleka so zona lezi nduna ezibizwayo induna ezazikhona masibulawa o induna zasezano lezi ezikhitshwe izano ukuthi ziyosibusa o kanjani ngoba namanje lezo nduna azikwazi ukukhuluma nathi zingasizobabulali futhi kumake ukuthi zingababulali lezo nduna sizazibona zikhuluma nathi ma zingasizobabulali angeke zikwazi ukukhuluma lathi lezo nduna
bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. I-AFP ithi kufe abantu abedlula amakhulu amabili 210 esigabeni se-Oromia kwele Ethiopia ngeviki edluleyo kudlakela lokulwisana ngemihlobo. Umsakazo we-Voice of America wona ubika ukuthi inhlanganiso ye-World Health Organization ithi ukumemetheka kwe-COVID-19 kukhanya sokudeda ezwekazi le-Afrika. Singene kudaba lwe-Melika. Izikliwi zeqembu le-ISIS zidubule amabhomba kwele Afghanistan izolo zabulala abantu abedlula amachumi ayisithupha abagoqela amabutho eMelika alichumi lantathu 13. Isigodlo sebutho eMelika iPentagon siveze njalo ukuthi kulimale amasotsha aleli lizwe alichumi lanhlanu. Abe ICC laba batubule amabhomba lawa phandle kwegceke lendizamchina edolobheni leKabul lapho ukuxokozela khona amabutho eMelika ezama ukuhlenga inkulungwane zezizalwane zeMelika lezeAfghanistan ezizama ukuphuma kulelo lizwe zibalekela iqembu leTaliban lona elisanda kugenqula uhulumende. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden wethule amazwi ngemva kwesehlakalo lesi ekhalela imuli zababhubhileyo. Uthembise ukuthi iMelika izazidinga izikliwi ze-ISIS ezenze isigalesi zijeziswe. Sixoxelo cubungula ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Udaba lwase-Afghanistan luyahlupha, beluzahlala luhlupha vele, ayizange yalungiseka, ilungiswa ngabantu bangaphandle. Ngakho ke khona lokho kwe-ISIS lokwabo-Taliban kuzahlala kuhlupha kusiya phambili. IMelika yayingasoze ukulungisa kuqede du. Kubuhlungu-ke ukuthi kufe abantu abaningi kangaka besifa empini esiqhubeke iminyaka leminyaka kusuka khona lemuva ngabo-70s, 80s, 90s kuze kufike namhlanje. Ngokuba siyakhumbula ukuthi iAfghanistan ayizange yaba lokuthula kusuka ngaleso sikhathi. Ngakho ke kakumangalisa ukuthi ubone iISIL ibhomba, ngoba iISIL ilwa leTaliban, iTaliban kayifuni njalo iISIL. Kanti ke iISIL ithethe iadvantage yokuthi abeMelika namba sebephuma sibavimbezele bendawonye sitshaye babebaningi. Sokuzaba force ukuthi babuyele empini kumbe bahambe kuphela bengazange benza lutho ukulwa leISIL yona leyo ebahlaselayo.
Ukufa kwamabutho eMelika lokhu kuchiya umongameli Biden ekusimobani njengoba abantu abaningi bebevele bemsola kakhulu ngendlela aphathe ngayo lolu daba.
Okwenzeke eAfghanistan kuza kwenza ukuthi umnumzana uBiden abe labaningi abamsola kakhulu. Besithi bona ukuphuma khona lokhuyana okubange ukuminyana isixhobexhobe esisibona e-airport kwenze ukuba amasotsha eMelika lezakhamizi zeMelika labanye njalo abavela kwamanye amazwe babe yi-easy target. Ngokuba vela ama-terrorists nxa sekunjalo bekulula nje ukuthi badlule ezindleleni ngoba kusela umuntu osecha, kula muntu owenzani kakhulu ngaphandle. Ngakho ke bekulula ukuthi babule labantu ke uzasolwa kakhulu ukuthi ngabe lolu daba aluzange lwabanjwa ngalendlela edala isixhobexhobe lesiyana ukuminyana lokuyana e-airport, lokhu bekungasoze kwenzeka. Kanti ke lapha abamvikelayo bazathi vele abekungelanto engenziwa, sekumele kuphunywe koniwe yi-government ye-Afghanistan. Kodwa ke umbeke esibangeni esibi sokusolwa kakhulu, uzasolwa, solwa, solwa, solwe kuze kube ninanini, ikakhulu kuzona lezi nsuku kuze kube le nguquko esimeni sona lesiyana esisibone e-airport.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ezekuseni ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamashumi phose amabili 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Udaba lokuthi izinduna yizo esezikhokela imizamo yokuxazulula udaba lwegugurawundi luqhubeka lusehlukanisa uZulu. Izikliwi ze-ISIS zidubule amabhomba egcekeni lendizamtshina kwele-Afghanistan izolo zabulala abantu abedlula amatshumi ayisithupha abagoqela amabutho emelika alitshumi lantathu 13. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.